besukuthi lwesine u day 4 masikhangele i strike sethu ibe isinde esifakile kuhulumende ngoba lupane kathesi esilwane primary school kulombalisi osebenziwe enkambeni endaba esiqondane lohlelo lonalo lwenziwa lathi u-director oyisibizwani ofle xa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge ukubahlukumeza abancuphe edala laba abancuphele ilungelo lokuthi bakhulume ngey'nhlupho zabo ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfutho okwenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welupane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe khona ababalisi abahlangana nazo ezikolo kuba phakathi kwezikolo lezo izethi ezifamile kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende usethukile izoneso esehlakalo esithola elupane.
Lizamphathisa njani omunye wenu welupane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kukwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni kodwa nxa engafika enkambeni isomile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-union.
Ukuqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Ikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje insuku lethu sikhangele insuku ezingamashumi lambili ngokunjalo sekuphele insuku ezingalombili ezikolo ezithile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka kodwa-ke abe athuze ababalisi bahleli baya emsebenzini ngokunjalo kukhangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili sathi ababalisi bazathola kunokho kubizwa njengeholo yikho lapha abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqalala umsebenzi ikhangelela ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018 thina njenge-athuze asikaze saguqula amehlo kumbe sashintsha umqondo uhulumende samtshela ukuthi kalibhele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540 yimali esiyikhangelele okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo thina abe athuze akukhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi abe athuze ababalisi abakhalele umsebenzi abanye ababalisi kukhangelela ukuthi bazangena njengoba yezabakhumbuzi i-540 yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise